so we see that this in the VOA in the Bele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 19 ngkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku wobulawayo lapho abathengisa khona ucansi
singawulala namadoda
ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo oyiprivate voluntary amendment bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu okugoqela amalunga edale lephalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange
hayi eparlament bonke babona kulunge ngayibe khuluma eparlament babona ingani into elungileyo.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni uzocwayisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamtshina lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku kobulawayo lapho abathengisa khona ucansi besenzela ukuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Abanye babo baleminyaka elithumi lantathu 13 iningi labo kalisafundi ngenxa yokuhlupheka. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga nxa lithona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba lokuxozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuze elinde ukuthengisa imizimba. Abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube uleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kukhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani?
Ngidinga ukulala namadoda njengokumbona. Kufuneka imali nje. Ukudla endlini yakufuneka imali. Ukuthi ngigeze ngeze nifuneka imali.
Abazali bakho ba?
Babhubha. Ngiyakhonfithela umuntu eyalo obhadela. Khumvuthela omunye umuntu vele okufosayo. Abe kufosa ukuthi yenze into ongayifuniyo maybe.
Ukwenza na patience period ule mnyaka ngamathumi amabili lantathu 23 yena wafunda waba le degree le marketing njalo sohlangana nomkakhe yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe lembuli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Uzodinga imali yabantwana, imali yabayiningigcina abazali ningikhanyela abantwana imumama imbuba bendlini so le renti konke kungikhanyela. Umsebenzi ngawuqala ngemva kokuthi umendo. Asentshi umendo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi nithole umsebenzi. Umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokuthiywa isihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaniswa ngoba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
The 14 years ayinenkhanyela amadoda sisiwami sisamabhubha so anila option. Abanye bayayala bandela ngoba ngincane but abanye bayabhadala.
Kuzoza kwenza kuzobe nini?
Khona pangwazi.
So uli avikela kodwa le protect.
Sometimes akwazi omunye akwazi ukudawulela protection but abanye bayafuma sibi. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwe kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinatra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethiswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantwana bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiye esitridini, abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye ema neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana nalo thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu lapha koBulawayo. Asikhuthazeni obaba, sikhuthazeni njengecommunity yakoBulawayo ukuthi bakithi asisizeni laba bantwana. Kulokuthi sibone umfazi, asiboneni umntwana ofuna incwadi.
Eminyakeni eyadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa, kodwa ukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bangagqize eqhakala. Isikhulumi samapholisa koBulawayo u-inspector Bendiko Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini.
Njengamapholisa koBulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitredini ebusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrive ama-Porsche cars babuya bami laphana bethatha abantwana labana. Ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa, ngoba i-age yomntwana may below 12 years ulakho ukuthi ubotshele irephu. Ubuntu bethu singabulahli, iBulawayo ihlale indawo ehloniphekileyo.
Kukhanya udubuluya phambili kweleZimbabwe, imisebenzi ayikho, intandane zilambile, amantombazana amaningi sebebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi. Ababona ngokuthuthukisa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolo ancedise intsha lentandane eziswelayo. Ngiyimele Studio 7, ikamela mungu Ezra Chisa Sibanda.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzodingisisa ukuthi bengatshala yini imali kunhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo, injanji, amagceke endizamtshina lokunye. Osomabhizimusi laba sebexoxisane lomongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zakhe, njalo bahlola lezinye zenhlelo abafuna ukuthi basebenze kuzo. Lokhu kwenzakala iningi labantu likhala ngokuthi umnotho welizwe uyabhidlika ngoba intengo yempahla lokudla ikhuphuka ezitolo, njalo lenhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu daba zingacaci. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Umnumzana Ndlovu uthi lanxa imizamo kahulumende ingaba mihle kulokungenela kakhulu kwezombusazwe lezenkohlakalo kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe.
Okweminyaka eminingi edlulile iZimbabwe ibisenkingeni ngendaba zomnotho welizwe, kusukela ngesikhathi sabomgabe nabogono kuhleli kuzanywa ukufaka izigamba phezu ukomnotho ukuze uvuke. Siyakhumbula izindlela ezasetshenziswa ngugono ngesikhathi esadlulayo. Owedlulayo mhlawumbe ikhona okho ukuthi kutholakala abantu mpela, abantu bona sebefuna ukulungisa, bafuna ukuyinvesta. Kwedlula lokho. Kodwa ke bawukhangela manje kukhanya uhulumende usegijima mpela, kwathiwa ngesilungu desperate. I think iso kuyindaba mhlawumbe futhi ama-elections enza ukuthi, njengoba nje sibona ngamaviki adlulileyo indaba le yamabhenki nokubolekwa kwemali, lalokho sokutshintshiwe ukuthi okuthengwa phandle kwelizwe sokungangena nje mara kungabhadalanga ijuti. So ziningi izinto ezenzakalayo. So kunzima-ke ukuthi umuntu akhone ukuthi athi lokhu kuze aphumelele, lokhu akusuze kuphumelele. I think kuyafunakala ukuthi sikunikeze isikhathi konke khonokho okwenzakalayo. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba into enhle mpela, babuye batshale emnothweni weZimbabwe kuphume into enhle. Kungenzeka futhi ukuthi yikhonokho nje sisivele sikubona iminyaka eminingi edlulile. So I think okuqakathekileyo ukuthi sime sibone ukuthi kuzaphumani.
Sikhuluma kanje siyabona ukuthi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe. Intengo yempahla iyakhuphuka izitolo, imbadalo yama-school fees, abantu bathi akusaphileki. Kuyini okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi umnotho welizwe ube ngcono?
Zimbabwe iyahlupha ukuthi usungasuka ubanikeze i-advice ukuthi wena akwenziwe kanje, ngoba kunengi okungahlanganiyo kule politics yelizwe. Kunzima ukuthi uthathe i-economy ukuthi guys asenzeni kanje, njengoba nje sibona kwadingwa abantu ababe phela behlakaniphile abanjengabo Mthuli kodwa isidlulile iminyaka eminingi ukwehlula ukuthi bona babayibaba bekhangela ukuthi bayachola impela bayacabanga bahlanganise okusebenzayo isizathu esikhuliswe sepolitics ukuthi asozomnotho ezisebenza ezikhululekile ngezomnotho ezisebenza ziphanjaniswa ngezombangazwe lobuhlobo lamanye amazwe le corruption ephakathi kwelizwe lento ezifana nalezo so ukuthi namhlanje ungabuya mpela ukuthi hayi yenzani so njengoba nje ngiyakhola ukuthi umthuli njengomuntu obekhangela ukuthi uhlakaniphile I'm sure useke wakwenza ukuthi asenzeni so kodwa ethu yakhona ethu yangena le ndlela athola ukuthi i-corruption imlindile akuhambe ngale ndlela ethu yakhona ethu yangapha athola ukuthi ezombangazwe zimlindile akuhambeki so inzima le kunenge okungenayo okuphambanisayo yonke lento kodwa siyabona bayabuya manje sebekhiphe import duty asiboneni ke ukuthi kuyaphumani kulokho kodwa lakho futhi isigaba esokuphetha nje bayasho futhi labo ukuthi temporary so ngeke umuntu abekwazi ukuthi kuzophumani kukho
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 ese South Africa ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu ogoqela amalunga edale lephalamende wona ahlaziye lumthetho kabanzi kuthange abebandla lezanu PF bavikele lumthetho besithi ujonge ukuvikela ilizwe kunhlanganiso ezingaba ziqoqa ukugenqula uhulumende kodwa abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for change bathi lumthetho mubi njalo injongo yawo ngeyokuvala inhlanganiso ezizimeleyo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli wesigaba sakobulawayo ePhalamende olilunga leCCC unkosikazi Jasmine Thofa ongomunye okhulume kuleli dale esithi lumthetho awumelanga upasiswe
lapha bona naye ekhuluma uhulumende uthi yena abantu laba bayenza inhlanganiso lezi ziyenza ama-acts of terrorism against uhulumende kodwa kahle kahle amabandla wona lawa ayanceda kakhulu ama-organizations lawa ayanceda kakhulu abantu bayenza izinto ezinjengokuthi bayancedisa kuma-school fees projects ukufundisa abantu so iningi labantu babona ukuthi njengoba uhulumende efuna ukuthi akhiphe amabandla lawa yona ihulumende iyenze mzamo uphi ukuthi bazancedisa abantu njengoba kathesi abantu bayaswela bane problem yokuthi bangathola ngathi izinto zonke lezi so ikwesi esibusolayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu abahluphekayo bashele njalo uneto
bakhona yini abameli ibezanu PF ePhalamende abavumelana lani njengabamabandla aphikisayo abakusolayo ukuguqulwa kwalomthetho
hayi ePhalamende bonke babona kulungile ngayibe khuluma that is a parliament babona ingani into elungileyo ukuthi njengoba beyibo abakhokhelayo balelungelo lokutshintsha umthetho noma ngephi and wonke umuntu kumele akulandele khonoko so akula muntu osole ibhile kodwa okumangalisayo nje ama-MPs ezanu-PF ebonga ukuthi ama-NGOs yawabonga ayasinceda ancedisa abantwana bethu kwesikolo bayasincedisa ukusinika amapilisi ezibhedlela le-equipment bebonga sibili and then sebegcina sebesithi khona kodwa uhulumende unalo ilungelo lokuthi lokwenza umthetho wokuthi azivikele so thina sithi isinqumo selizwe silakho ukuthi manxa kulomuntu kumbe ibandla or organization epambanisa ukukhona esimumeni sokuthi bangagezisa abantu bona lapho so indaba bengasebenzi sikhono omunye uMP uze wakhuluma esithi khona awusoze uchise umuzi ngokuthi kule gundwane phakathi so yiko esikusolayo ukuthi kunini okwenza ukuthi bona bathezi basole ama-NGO singakhangela lathi thina ama-MPs even iParliament ngokwayo sincedwa kakhulu ngama-NGOs kuma-capacity building even sisenza umsebenzi we-constitution siphuma phandle sisenza ama-public hearings ona leyana sisabe sincedwe ngama-NGO
umthetho lo ungathi ukusukusiphi isibanga eParliamente andubana upasiswe
hayi okwakathesi usadebatewa
Unkosikazi Jasmine Tofa ummeli wesigaba sakobulawayo edalela eParliamente njalo engwebandla le Citizens Coalition for Change.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Manje usikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa asebikelwe udaba lokuthi kulomunye umama otholakale emotsha yenyarazo esikwe indebe lamakhala imuli yakuPatricia Mija wabhubha eleminyaka engamachumi amane lasithoba minembili 48 isimise umngcwabo wakhe kusacwayisiswa ngamapholisa ukuthi kungaba kuhambe njani ukuze atholakale esesikiwe ebusweni Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala aseqoqa utshengisela okubanzi ngomva kokuba iningi labo lithathelwe imali emholweni yokuthi ngoba batshengisela nyakenye amanye amatitshala abikwa ethole ingcosana engaba ngamadola amabili nje kuphela Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ngizaphendula ubaba lo okhulume ngabafowethu lawa basemaplazini. Lawa bafowethu basemaplazini uma sesilungisa iZimbabwe, ukuthi abantwana baseZimbabwe bonke bebhemile ethithi babuyele emizini yabo emakhaya abasuka khona. Ngoba emaplazini kulendlela eziningi ezayenzakalayo emaplazini. Abelungu laba behlala emaplazini abanye babewathengile amaplazi ngokusemthethweni. Kwakufanele ukuthi mabe kichwa ye compass wethu lokho ukuthi abelungu ilizweleke leZimbabwe ngelethu yebo ngelethu but kulendlela okufanele siyenze eyakhulunywa ngumkomo ukuthi singabaqoshi la abantu asihlaleni labo kathi sesikhala ngama sanctions into esasiyazi ukuthi izasihlupa ekugcineni ngendaba ukuthi abantu bezalo bona bezitshela ukuthi bahlakaniphile ukwedlula belungu angeke uhlakaniphi ukwedlula umlungu yabungubani kathi sikaba akula into abayicabangayo engasiza abantwana baseZimbabwe kayikho into ekhona siyibhekile kathi abantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke ungaka babalekani asizibuzeni umbuzo nalowo ukuthi baso iZimbabwe yesikhathi buswa ngabelungu besisuta sihlonke kona lapho ngoloku kuncane kade besingiyakona akufanele ukuthi kathi sisiswele imali kasila mali angazi ukuthi singakubala sithi yini abaphumela kwasemaplazini akula muntu ozahlala emaplazini ehleli mahala ngalo nto yenza
sanibonani 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 madwawo umtakazi bantu wesintini ngithanda ngibuye ngudlovu lapho ubuya elupane omasayi elupane hayi bengingajabula mncane imali ingangibalela yami incwadi lami yengi ngibisa umbono wami hayi nabafowethu into bengiyibona laphana kuleya lizwe lakithi siyalithanda ilizwe lethu ngempela the most inkinga yelaphana ekhaya iphathi lezane p f mina bekukuhle ukuthi kunganjani ukuthi siyonkeni sixhase le iphathi le e-ACCC yiphathi engiyibona mina ingaba lakho amandla ukuthi ikhiphe ini izane p f and then-ke uma ethe waphumelela yaphumelela umfana omncane lo yikho lapho sizohlala ke sibone sintshele ukuthi hayi sifuna kube lokhu kube lokhu kube lo ngoba uma angibone ngiphathe ngakhiphi izalo izalo angibone the most problem lalapha ekhaya sigcwele amazonke esimazonke esihleki zamazwe nonke the most problem ekhaya lapha nekhona izalo pia asikizame sichase lo mfana and then from there uma sethe waphumelela izalo singekho in power sesizobona ukuthi senzani sikhulume nathi besifuna kube lokhu kube lokhu lo lo mfana lo mncane uzo understand akafanda namakhehla lasemadala how many years making power 40 something years lo muntu sengumfazi eyindoda still they're doing nothing ayikho into abayenzayo bafowethu mina ngowami ngoba bengifisa ukuthi asenzeni lokuthi sixhasele umfana yabo so bafowethu yikuthi ishona mhlobo bani asikufake aside ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu bathi ngiza into eyiwanzi keep any caprite le izehlulekile sicabangele abantu abayethu abazokhula
livukile bantu bestudio 7 ngiyalibingelela lonke sihlobo sami ezimbabwe yazi sithwele nzima ubaba lo osithiwa ngumnangwakwa amadoda hayi sithwele nzima khayile zositshela ukuthi yena ole mali ahamba ezithengela ukudla e-South Africa uyamkhiphela ijudi kambe utshoni singaholi imali siyathenga e-South Africa thina sihole ibhondi mina nginje ngumuntu owasebenzayo ngihole ipentsheni kodwa imali amayikho ngitsho ngizathatha ngaphi imali yokuthi ngihambe edinga ukudla ngiyalamba ngilalutho angilawo lo ngiphathiselayo ukuthi dlana lokhu into nje esihluphekela edlanzima ngingakamnangwakwa amadoda thina lizwe esisebenzele kangaka kambe ozawuvotela ubaba lo uyabe phila yini nomerika ngangcono kuphele lokhu ngangcono kuphele sibili bayani kude orekileyo ngangcono kufiwa abalutshwane bazosala behlezi kuhle kulalokhu esiphakathi kwakho sihlobo zami mina njengami ngikwanile ngigogo le 63 years angilalutho ngisihawula ngisola khona ukudla ngilakho hola khonokho ngemadlelana okungatshothi kodwa ngizibuza ukuthi waye ngasebenza kangaka waye bengangeze imalami ngazangeze emalini lezi nsukhona ichaya okuwukuthi ngezike zako yabo ngelalutho hlobo zami asihlakaniphenini kubi la
sanibonana kwestudio 7 sanibonana kwestudio 7 okhuluma udubezela ufokandlovu uyakhona ngasegwanda laphana yeyi hayi kumnandi lana emhlabeni bafowethu kumnandi kodwa ngizothanda ukuphendula nje abasakazi kancane nje ngemzizane yeyi basakazi ba into ekhona lapha izimbabwe angeke silungelwe lilizwe ngoba sihleli le mimoya emibi cabanga abantu babuya khona ngaserwanda babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe lapha abanye babuya ngase-ethiopia babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe ngenxa yakhe umgaqo akayihloli ngegugrawondo uyacabanga ukuthi nje nguye wathumela abasosha ukuthi azobulala abantu ngegugrawondo enayo umnangagwa libhizi lithi liyamvote bafowethu nonke lithi livotele izamphefu nisendlebeni zenyoka uyabona indlebe lisemlonyeni wenyoka kahle ngalibeka ngezinye indlela bafowethu aliyazi lo mnangagwa lobulala ilizwe lizohlala likhala njalo bafowethu lizameni ukuthi livotele elinye iphathi elingasiyo le ZANU-PF iZANU-PF mina angisho ukuthi njani angeke ngivote bafowethu angifuni ukukhuluma amanga empilweni yami angeke ngivote ngoba ngeke ngidlalise isikhathi sami nje ngibeyalokhu ngiyavota mina ngavota mhlampe sokushintshile ilizwe ukuthi hayi sokushintshile nje lapha sokuyavota nje kusuyavota hayi nami ngabukhona ukuthi ngiyivote kodwa bafowethu behleli le mikhokha le mimoya emibi ukubona ilizwe lethu lingalungi ilizwe lethu alilungi ngoba abantu eZimbabwe kugcina abantu akuyazakala ukuthi amadoda la amabili abanye obuyeRwanda lalo obuyeEthiopia yibo bodwa kuphela mhlawumbe ungathiwa ukuthi bakhona baningi vele abantu abagciniwe khamphana abantu abayazakala hayi ngiyabonga
e-studio 7 salibonani livuka njani labalaleli hawu ngiyaphila e-studio 7 hayi abe e-studio 7 bengilesifiso sokuthi lingabalaleli la abantu abathi khona komthwakazi lingakhulumi ama-audio akhona lingawafaki emsakazweni azwakale angazi ukuthi ngabantu abanjani ngoba nabo bakhuluma nje into abafuna ukuzikhuluma eziphuma enhliziyweni zabo kodwa bephinde lapho bethi abantu bakithi bakomthwakazi bavalelwe bona ukuthi bakhulume e-studio 7 bacabanga bona ukuthi bangabanikazi be-studio 7 i-studio 7 i-station esizimele sona sodwa e-America so wena oyabe usithi kona e-studio 7 bangakhulumi ezinye indimi ezabanye abantu abama-parties wabo like komthwakazi lisithi abantu bakomthwakazi bakhuluma kabi ngamanga wonke ona lawo sizokhuluma ngoba siyabona la amashoni amandla la ngithengima ngihamba la lokhu ngihamba nje ngivakatshele ekhaya ngiboya naka amashona athandana amadoda wodwa ubaba weshona uthandana nom omunye ubaba weshona. So kuna lokho sikuqhakezele nathi nalabo umthwakazi sikuvume sithi ku right na. Ma ku right chono wena othi singakhulumi thina abantu bakomthwakazi. Chono ukuthi ku right. Bali sithi ku right okwenziwa amashona. Eh nibalandele ku right. Mina kodwa la ngithi komthwakazi angikaze ngizwe kuthiwa kona uNdlovu ubaba uNdlovu thandana nomunye ubaba uNdlovu. Eh lisale kahle.
Salibonane ku studio 7. Kunjani baba Ntunga? Hayi mina ngiyabonga ukuthi amakhombi sephendukile bani. Kodwa amakhombi Ntunga wena njengomntantele izindaba yakwazi ukuthi wona uwazi ukusukela nje khona ukuze kudilizwe amakhombi lawa ngendlela lawa ayesenza ngakho. Wawufica ukuthi kwesinye isikhathi labo bona kabasazweli thina. Bona baba sebekhangele izuzo ebuya kubo ukuthi nxa le imali ebuye kuye abeyikhulumile engaphenduki abengela ndaba lakho. Ufica ukuthi kwesikhathi bona lapho siyesebenza labo uWindi ngoba oWindi yibo asebekhweza izimoto. Kanti ke uhulumende laye abesezama sezwa ngokukhala kwethu. Abesesithi hayi zonke imoto ngcono zingene ngaphansi kwami ngizicontrole mina. Khonokho kathesi sokwezosuka buhlungu komunye oyabengakunanzeleli khona ukuthi bona okudale khonokho kuyini. Ngoba labo bona babemakhombisa ephendukile nje. Uzafica abapraise akhona isiyilana ongani sokuliwa lati. Kanti bese sijayele yona leyo ukuthi le charge yesibhadale naleyo. Siyakubongela ephendukile amakhombi kodwa abachiyi ukusebenza labo uWindi basebenzela uhulumende abantu bamakhombi. Ngoba lati esigadi izimoto siyabasekuthele nzima.
Studio 7, Studio 7 siyalibonga kakhulu Chris Gande, Ntunga Mili. Bonke bantu sithandekile emhlanga. Awuprekise DC. Futhi asuze ndibonge lo ngabonga ezizwe bonyiwe ntu yenkosi. Andiswalekile isikhathi sokuthi ngifuna ukuthi nje ngifake amalithwana. Ngifuna ukuningicela ibalwe. Liyazi amajaha la akhulumayo lawo. Ngiyasapota lawo. Ake simeni ukuthi nxa kuthiwa silime insimu enkulu ukuthi nasiyani insimu limanini. Ulo sifuna ukwenza okuyingadi. Ulo sifuna ukwenza okuyingadi. Ulo sifuna ukwenza okuyingadi. Asibambanenini sonke sikhipheni lokho kukhona. Singasusa lokho kukhona ibandla leli kodwa singalisusa siliquphune. Izicelo zonke zokuthi lifuna ukuqunyela izwe lenu phakathi lisenzelwe amasiko enu konke lizakucela ilizwe selibona likhululekile. Ilizwe selifree kuye wonke umuntu but okakathesi lingenza khona lokhu. Hayi inkani. Siyalicela abadala mahovethi kusukela 1980 libuye ekhaya. Abaningi bemsebenzi bafa bengayibonanga inkululeko. Lokho lisithi hey lingavoteli chamsa siyabuyela egangeni singavoteli chamsa siyabuyela egangeni. Badala ngiyacela sure. Seligugile mahovethi sigugile bakithi. Kambe wonu sekhwehleleze bambelele esigodweni sesigugile. Khonokho okuncane ukukhotha isipuni esigoqoza inyama. Kasibekezeleni 2023 sivoteleni uChamisa. Okuningi lokhu siza kubona ngemva kwesikhathi ngoba kafani lezanwe elolaka ebulalayo izigebenga. Yena uzakhuluma lathi ngomlomo asehlulumbe simehlule. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuvakatshela eleJapan leSouth Korea kusasa. ELeNorth Korea libikwa lifuna ukuvivinya izikhali zombhubhiso ngelanga uBiden azafika ngalo kweleSouth Korea. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi abezomvikela weleMelika balimuke okungenzakala. Kolunye njalo udaba, amabutho akweleRussia abikwa esebaleka kwamanye amadolobho akweleUkraine empini eqhubekayo. Kumfanekiso kamabona kude, amasosha akhanya ecela enyaweni amabutho akwele Ukraine ewahleze ezithendeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uncedo oluphiwa Ukraine luyasebenza ngoba ngabe kuthiwa kabaphiwa imali ngamanye amazwe kumbe kabaphiwa isikhali. Ngabe uPutin watshaya wavala ngelanga elilodwa. So kuqakathekile ukuthi iMelika lamanye amazwe babe belokhu beqhuba imali siya eUkraine isiyanceda ngoba laba bantu abaphakathi laba abagonjolozelweyo kumele badle, kumele baziprotekthe. Ngileqinisa ukuthi kufanele ukuba lezikhali abalazo kumba bazithengayo kwamanye amazwe kumbe imali that ezingele zimaintain i-government ukuthi even kulezinye indawo lapho ku-safe khona ukudla kungashoti. Abantu abanelisi abanjengabonesi lamasosha babe behola ngoba nxa kungathuliseka nje zwi ngenxa yokuthi kakulalutho olwenzakalayo ekhona ngale bangasarenda lokusarenda. UPutin azibukutshele nje azithathele ilizwe lakhe alibisele libe yi-part of Soviet Union. Njalo enye into esimele siyinanzelele ngemali ephiwa ivalwa ngamaquba ukuthi imalini. Some of it is kali and singakhohlwa ukuthi iAmerica has industry enkulu yenza isikhali. So lanxa iconomy lekade sikhuluma ngayo isibambi ingani iyajeka. But iAmerica yenza imali especially ama companies lava abalungisa izikhali ngoba imali zangkhona zona ezinye singacabanga ukuthi sihamba zinjalo siyaphambuka sihamba sethenga izikhali so imali ephiwa iphindwe kuye lesikhwameni semali ukuthi iconomy iloku iqhubeka siyaphambili ngoba ungeza ukuthi lapha abakhuluma khona ngezikhali ukuthi in the process impiye ye Russia le Ukraine iqhubekela phambili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Abakwe